Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 9 zibandlela 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
ukumemetheka kwemkhuhlane wesifudo i-cholera kusitshayisa ngovalo kakhulu, ngoba kumanje izikolo ziyavulwa. Uhulumende kalahlelwa lufakileyo olutshengisa ukuthi abantu baphephe ku-cholera.
Izikolo zivulwa namuhla ngesikhathi ilizwe likhangelane lodubo lomkhuhlane wesihudo esekholera.
Sizwe umeya ekhupha istatement yokuthi bazazama ukuthi baluqede lolu dubo lwekholera, njalo babize izisebenzi even ezikuholiday. Okwakhathesi singakhangela kulabantu abadlula i-150 asebefile ngekholera, njalo abantu abadlula i-5,000 noma inkulungwane ezinhlanu ababanjwe bele kholera ngesingathi kuHarare Metropolitan.
Ikhansili yeHarare isilaye ezisebenzisayo zohlangothi lwezempilakahle ukuthi ziphindele emsebenzini ngokuphangisa lanxa zikukhefu ukuze kuzoncedisanwa ukumelana lomkhuhlane. Abayithumi abachiyeneyo basole okwenziwe ngumphathintambo ezomvikela umnumzana Lloyd Austin ngemva kokuba uphume imbiko ethi umsekeli wakhe ubengakwazi ukuthi ungeniswe esibhedlela laloba esebenza ebesenza imisebenzi yakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona apha emsakazweni weStudio 7. Izikolo zivula namuhla ngesikhathi ilizwe likhangelane lodubo lomkhuhlane wesihudo sekholera. Umphathintambo ogatsha lolu mnumzana Torirai Moyo utshele iStudio 7 ngeviki edluleyo ukuthi basebenzela ndawonye labaphathisikolo ukuthi abantwana bavikelwe emikhuhlaneni efana lowekholera. Sixoxa lo mnumzana Themba Kuye Moyo owenhlanganiso emela ababalisi e-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe.
Silezikhalazo eziningi kakhulu, kodwa isikhalazo esiqakathekileyo sakuqala liholo lababalisi. Uhulumende usinikeza iholo elincane kakhulu eliyinhlamba. Sibuye sikhangele ukuthi kubhajethi eka-2024 eyaphawulwa ngumthuli Ncube wakhweza umthelo ngendlela esabekayo. Esikhangele ukuthi nxa silokhu esihola inhlamba le esiyitholayo ngozibandlela kathesi, izisebenzi ziyabe zihamba zingela lutho emakhaya. Ngakho thina njenge-athuzi sithi ababalisi kabanikwe iholo eliqalela ku-$1,260 US dollars.
Ngelikuchazayo konke lokhu, pho lilungiselele ukubuyela emsebenzini na?
Ngenhlamba ekade siyithola akula muntu ozilungiseleleyo. Kodwa-ke sithi-ke ebabalisini kabahambe ezikolo. Bengafika ezikolo uhulumende sesimbhalele incwadi yokuba sifuna malini, njalo siyifuna kathesi ngoJanuwari. Ngokunjalo sithi ababalisi kabahambe ezikolo bafike behlale ku-assembly kumbe bayehlala ema-staff room abo. Nxa izikolo zingela ama-staff room bazihlalele nje emthunzini, kungabi lo msebenzi omunye abawenzayo okhangelelwe lokufundisa. Uhulumende aze asinike isiqiniseko ngokwenza isimemezelo sokuba i-$1,200 esiyifunayo uzayifaka ngoJanuwari. Lokhu kuzasenza kusinikeze igunya lokuthi ababalisi bayesebenza. Okunye kusenza sikhale kanje, sikhangele ukuthi ababalisi bangabazali. Izikolo ziyavulwa manje, kudingakala imali ze-fees.
Sibona sekuqhamuke umkhuhlane wekholera endaweni eziningi elizweni leZimbabwe. Lina njengababalisi lokhu likubona njani ngalesi sikhathi kuvulwa izikolo? Livikelekile njalo abantwana bavikelekile na?
Ukumemetheka kwemkhuhlane wesihudo i-cholera kusitshayisa ngovalo kakhulu, ngoba kumanje izikolo ziyavulwa. Uhulumende kalahlelwa lufakileyo olutshengisa ukuthi abantu baphephe ku-cholera. Lokhu kusitshengisa ukuthi kalandaba labantwana besikolo, kalandaba lababalisi, kuqala ndaba labazali kumbe sithi izigaba lapho kuphuma khona ababali abantwana lababali sibona ngoba kumemetheka kwemkhuhlane wesudo besikhangelela ukuthi uhulumende uzahoqisa kancane ukuvulwa kwezikolo azaza abe lohlelo aselulungisile ukuthi abantwana nxa besiya ezikolo lababali sesikolo bavikelekile.
Umnumzana Themba kuye moyo usebenza lenhlanganiso emela ababalisi Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, ubexoxa ecingweni le Studio 7. Ikhansili yeHarare isilaye izisebenzi zayo zohlangothi lwezempilakahle ukuthi ziphindele emsebenzini ngokuphangisa lanxa zikukhefu ukuze kuzoncedisanwa ukumelana lomkhuhlane wekholera. Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume utshele intathelizindaba ukuthi ubone kufanele ukuthi athathe lelo nyathelo ngoba lomkhuhlane soludubo njengoba izikolo zivulwa namuhla. Umansipala obhekane lenhlupho eziningi ezibangela ukusabalala kwekholera ezigoqela ukudubuka kwempompi zamanzi ezidonsa amanzi ezambuzini, ukungatholakali kwamanzi ahlanzekileyo aphuma ezimpompini kungenxa yokuvalwa kwawo kwesikhathi eside, ukungabuthwa kwezibi lokunye. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Ngodaba lwekholera eHarare sizwe umeya ekhupha istatement yokuthi bazazama ukuthi baluqede lolu dubo lwekholera njalo babize izisebenzi even ezikuholiday. Okwakhathe sisingakhangela kulabantu abadlula i-150 asebefile ngekholera njalo abantu abadlula i-5,000 loma inkulungwane ezinhlanu ababanjwe ebele kholera ngesingathi kuHarare Metropolitan.
Lina njengezakhamizi zeHarare liwabona njani amanani lawa abantu asebethinteke ngekholera?
La ngamafiga esabisayo kakhulu. Esikubonayo thina ukuthi ama-statement akhulunywayo la ngama-statement nje ale action endlutshwana ngoba kunengi sihluphana leHarare Council lomeya ngodaba lwezinto ezibangela ikholera. Singakhangela kathesi kule mfanekiso ebibhoda itshengisa ukuthi ama dumping sites edolobheni phakathi ikakhulu kwaCoresent Street lako Copacabana ingcikeza ibuthene okokuthi impukane, imiyane, amagundwane kuyagcwala khonapho. So ikholera ngeke yaphela nxa ingcikeza leyo igcwele lasemalokitshini ngoba abantu labana abakumele bathwala amabhini kwesinye isikhathi kababuyi. Nxa bebuya kwesinye isikhathi bahamba ebusuku abantu besalele, abantu begcina besiyalahla ingcekeza esemabhinini endaweni ezingavunyelwayo. Lokhu kusenza ukuthi ingcekeza gcwale amalokishi.
Udubo lwamanzi alongezeleli na udubo lokusabalala kwekholera?
Singakhangela amanzi amapayipi amaningi asemadala ekakufakwanga amatsha, amanzi ayavuza, amanzi malutshwana. Kwesinye isikhathi kafiki ebantwini, abantu bayaqeda iviki lengxenye abantu bengatholi amanzi. Ngapha besithi bantu gezani, lihlanzeke, ligeze amanzi ajulukayo. Kodwa ungageza njani amanzi akhona evele engekho? Idaba lokuthi abantu kuthiwa khona bayathathelwa, bayagejelwa izibholane, abantu besiya esibholaneni ukuya kukha amanzi edolobheni, yikuthatha amanzi ngendlela ebuhlungu. Sokuthi amanzi lana liwasebenzise ngendlela yokuthi lithi liyageza amanzi agelezayo kuyahlupha. Liyabe lifuna ukuseva amanzi lawo liyabe liwathwala.
Nxa sikhangela udaba olwamasiweji lumi njani njalo lithinte kanjani ngalo?
Singakhangela ithu amasiweji amapayipi amaningi athwala isiweji ngamapayipi akudala esingathi sele 15 years or so kulo dubo lamapayipi adubukayo kule ndawo esizaziyo ezilamapayipi ahlala edubukile, amasiweji engena ngisho ezindlini. So ikakhulu nxa izulu linile amasiweji lana kutsho ukuthi amanzi lana azageleza abantu bagcine besiba lomkhuhlane wekholera.
Mkutazo bani elingayipa umunisipala wase Harare.
Ikhansili kayikhangele ikakhulu amanzi, banelise ukupha abantu amanzi isikhathi sonke. Amasiwa kabalungise amapipe lana adubukile ukwenzela ukuthi kungabi la mapipe amaningi isiwa ihlale igeleza endaweni abantu. Njalo amabhini kathwalwe ngesikhathi besiba liqinisa ukuthi wonke amasayizi lana aziwayo agcwele ingcekeza. Isebenzi zikakhansili kaziwathwale kazithwale leyo ngcekeza. Kungaba njalo sibona kungasebenza. Kasifuni ukukhuluma nje kodwa kumele ukuthi kube le action. Izakhamizi ziyafisa ukusebenzelana lo khansili ukuthi iziqede, kodwa into ekhona ukuthi lapha sidlala umacatshelana. Ukhansili ukhuluma ngomlomo kodwa thina siku ground bone ukuthi okukhulunywa ngokhansili kuground.
Lo ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula esixoxela ecingweni eseHarare. Ibandla leZANU-PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngoNhlolanja. Lithi isiqalile imikhankaso yokhetho lolu ezigabeni ezijiyeneyo eZimbabwe. Ukhetho lolu lwenziwa kulandela ukuxotshiswa kwamalunga edala lephalamende lamakhansila ngumnumzana Sengezo Chabangu othi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change. Sixoxele ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU-PF.
Thina njengabantu abebandla leZANU-PF esizele sikwazi ukuthi abantu baphatha njani, njalo abantu ibandla leZANU-PF labakhululayo, siyakwazi ukuthi ebantwini abantu bezavele bayabathanda, njalo nje ama-development esiyayenzileyo bawabona asobala, njalo nje izikhalazo zabo bakwazi ziyaphezeya ngokulalela lesiyabe sikwenza thina njengendaba leZANU-PF. Singakhangela endaweni yezikole, kube ndaweni yemgwaqo wendawo ekwakhiweni kwendawo yabamayeni kwendawo yokulima, iZANU-PF ziyakhokhela kho konke lokuthi ebantwini ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo, asisebenzeni thi ndawoni ukuthi liwamazwe silawo ebantwini ukuthi ibandla belingekabo.
Ye, kodwa kulabanye abantu abathi ababoni lutho, ababoni kusenzakala konke lokhu elikhuluma ngakho baba Inkomo. Singakhuluma ngabantu emaphandleni abanye bantu vele abaliboni lokuliboni. Kambe kuliqiniso konokho?
Uyabona ukuthi into ekhona umuntu angakhethi ukuthi kafuna ukubona athathe ikazethi amehlo entweni ezele isegqini, akunanto ongamenza. Kuna umuntu ekhethe ukuthi vele angafuni ukuthi alenze iso entweni azoka akezonke izenzakalo, ngoba khonapho abantu bazathi akunanto ezenzakalayo. Ukuthi khala umuntu wakhonapho ehambe emgwaqweni omuhle owenziwe uhulumende athule laphana ayidonge ezinzinto lapho uhulumende athuthi usekhona, yebo ye zingabe ikhona okuntu ongabe uhlupha but ungahluphi izibabo yakhona yodwa. Ungakhanise zamagetsi anozakhala ukuthi ye amagetsi ahlupha ze-Southern Africa yonke, but everything thina singabantwana bezimbabwe ekwenzeni kuyayenza. Akuna muntu ongasuma ukuthi kulo muntu esehle wafa ngendlala kumbe kulesigaba esibi abantu abaphokhona ngendlala uhulumende uyabalekela abantu. Abantu babengafuni nje kuphela ukuthi ungakhayelazi ukuthi umuntu yabekhala esuphi nenhlelo ezikhona ezifakwe nguhulumende ukuthi wonke umuntu athi akhululeke. Kube nendlela futhi ezokuthi umuntu yena yedwa ngokwakhe usebenzela ilizwe afike isiphi isigaba ufuna kuphi.
Kodwa siyakwazi Inkomo ukuthi phela umuntu ngumuntu, nxa ukuthi esola uyasola phela. So ayisikho khona ukuthi bekumele besole bethi hayi lapha hayi asiboni lutho lapho.
Kodwa inhlelo zigcwele ezikahulumende akhulume iqiniso. Ungathamaza ngeconstituency abantu laba ngabaveze sobala ukuthi yikuphi abangaboniwe. Uzafana ukuthi uhulumende ovele ukona. And abantu nxa bekhangela kona kumbeskarbasithi bazabona umuntu weZANU-PF obuya lapha. Inhlelo zalo seziya ngo-councilor, seziya ngo-M P, seziya ngama-government departments, sinabo-D A ezindaweni, sinesebenzikarhulumente ezindaweni, abalimisi bakhona ezindaweni, abakhangele lokhu lalekhana bakhona ezindaweni, Bonabo abantu abantu abathunywe ezikumele ezamkhiye abasebenza bebona ukuthi izimo zezamkhiye ebantwini kufanele ziphume kanjani. So labo bantu bakhona ku-ground. So nxa bengathalazi abathalazi batho ukuthi lo asimboni kumbe lo asimboni. Uzakumela isandla sikakumele sivele sikhona esemthethweni ebantwini.
Lo ngumnumzana Malaki Nkomo okubandlala ezanu PF. Sixoxe njalo lo mnumzana Khaliphani Phogeni osebenza lo mnumzana Sengezochabangu ekubandla le-Triple C.
Ngempela iqalile i-campaign i-weekend nale edlulileyo ilontshiwe i-campaign yephelandaba Chabalala ilontshwe laphana emagrosa eChabalala. Ube khona unobhala, ube khona le-leadership yakhe yonke nje. Kakhulukazi leadership ya e-best ngapha koBulawayo ayibe bekhona bekugcwele abantu ngizokuthumela ama-videos ma ungabonanga. Uzonanzelela ukuthi ipolitiki yethu kakhulu ibithanda ukuqina emuntwini iboniswe umuntu oyi-one. Inhlangano ithi revolve around umuntu oyi-one. Kodwa into eyenziwa ngunobhala uzama ukubisela or uphezu kohlelo lokubisela inhlanganiso kulokhu okuyikho esingathi ngesilungu ngama-founding values, principles and objectives. Ukuthi kumele kube about abantu, inhlangano ngeyabantu, ukuthi abantu balezidingo abazidingayo, balezinto abazifunekayo empilweni zabo. So bekhumbuza umphakathi ukuthi ma umuntu esiya eParliament uhamba ukuyalimela, uhamba ukuyalikhulumela njengeqembu. Yiyo icampaign esiranayo kwenzela ukuthi abantu ma bebuya back ngemva kokuthi sokuwiniwe njengoba sikhangelela ukuwina. Babuye back babakhumbuze njalo ukuthi hawu liyakhumbula that day last Tembisa A, B, C, D.
Singathi ke baba Phogeni unobhala jikelele lapha ubekhankasa isithini?
Yiyo icampaign eranwayo ukuthi abantu bathande iqembu, bavotele iqembu ngenxa yalokho elikumeleyo, hhayi ukuthi likhokhelwa mbani, hhayi ukuthi kulobuso bukabani, kodwa ukuthi iqembu limele lokho nalokho 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 yana. Yiyo-ke umkhankaso aphezu kwawo ngoba siyazi ukuthi empilweni abantu bayabuya, abantu bayahamba, abantu banesikhathi sokukhokhela, abantu ubukhokheli buyahamba, kodwa iqembu kumele lime lazakale ukuthi liqembu labantu, limele abantu ngaso sonke isikhathi.
Lo ngumnumzana Khaliphani Phogeni osebenza lo mnumzana Sengezochabangu ozithi ungunobhala jikelele we-Triple C. Ngasenelisanga ukukhuluma ngokhetho lolu labakucelele Triple C elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Okwamanje wothi sizwe abanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo ngabahlangana lakho empilweni.
Sanibonani balandeli ba-Studio 7 nabasakazi bonke baka-Studio 7. Mina igama lami ngokusizwe Sibanda. Ngimzwile laphana uChuma uGolide loNcube bephikisana ekukhula wonti laphana sizwile impilo ukuthi uChuma ukhuluma nganaza kukhahliza amagwebu yento ngekho lawo oyizwayo ethi ngumuntu omdala ukhuluma into engasebenziyo. Yamagama yangahlaba kakhulu yamagama athi bona bajiwa unkomo kuleyo ZANU PF abakuyo sengathi unkomo wabashiyela ukuthi bebethengisa abantu. Into ekhulunywa nguChuma laphana kuleya minyaka ukuyo ayihambisani naye. Le nto idifendayo ayikho. So kuyadingeka ukuthi imibuzo enyimini ayiphendule imibuzo, hayi ukuthi nje beloku ehlahlatha iganga njengantu ayikhona into eyikhuluma ezwakalayo nezihlahlathela nje kube ngumuntu omdala. But asibadingi abantu abafana laboChuma emphakathini cause iba abantu abathenza abantu shouthi abajabula uma bebona abantu besayihlisa inyembezi zegugrawunda lesi sikhathi. Because aso nkulume akhulunywa ngumuntu omdala leya, umuntu omdala olabantwana oyazi isimo se-ground sayenza njani bese khuluma ngalolu hlobo. Hayi
Studio 7 eli njani kusakazi nabalaleli. Hayi siyaphila Studio 7 ish, yazi ngizwa ubuhlungu kancane ma ngabe abantu abafana nabo Chuma bekhuluma ngendlela leya abakhuluma ngayo.
bekhulume ngathi azange khona ongazi akwenza ke akwenzeki lutho yonke into ihamba kahle abantu bephezulu kuhlupho lungaka phezulu abantu bethwele nzima kangaka mina umbuzo enginawo ebantwini bakithi ukuthi abantu bakithi akukafiki yini estages ukuthi badayi sokwanele ngoba sesikhale kwanele kunini sikhala labo laba kunini lokhulume into ezingakhulumi ezingaswakali kunini izani khona embusweni ngoba angeke izitshintshe vele angeke izitshintshe ngeke izitshintshe nelabo uthuma ngeke bazi batshintshe lokho abekwenzayo ngoba bona bayahla bayasutha bo labantwana babo so abanandaba nalutho yikho izani engakhona inandaba lamuntu so thina singabantu singumphakathi akukazweli yini ukuthi sithi naye sesizwile akusamelanga lokho kwinto ukuqhubeke sokumele sibeni lesenzeni siphakameni sikuphakamele lokho kwinto kusitophe akukafiki yini ngithi singabantu asikeze ubuhlungu obaneleyo yini
akhona lihlazo lelizwa nguthaba khona lokhu kuba usufuna ukuthaywa ngabantu awubonti ikuzondisa ngabantu nje lokho abantu befuna ukuthaya phambi kwamakhamera awuthaba ngilaba noma ayi 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 awuthaba ngabafara abancane kabalimi manje uwe uzofuna ukuthaywa ngabantu ukucanti kuhle kunkwana kumvela ihlazo vele emphakathini hayi into mangaso yakho kaso yakho ma usekuthi ma eqinise ukuthi i-politician akavule yakhe iparty afake iface yakhe khona kunkwana ku-adressa abantu ababili hayi kodwa lihlazo leli mani hayi liyalihlazo labothiabamlelia efuna ukusebenzisa ikhanda likachamisa ngenkani waye ingasebenzisa iface yakhe iface yakhe yenisolayo phela it's not easy ukuthi usebenzise iface kachamisa ngenkani vela kuvumelekanga selegali lento ezwa izeki liya kubilizweni lomthetho vele izeki bibotshwa isiyejele kubilizweni lomthetho ivini amakhoti konke amajaji konke bekubotshwa kusiyejele yeke isebenzi iface kachamisa ngenkani ele yakhe ekuyithathela iface kachamisa ethathela iface yakhe hayi hayi bhatile okokwenzakala kithi hayi 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 kwenzakala elizweni lakithi hayi akuzwisiseki alihlazo hlazo hlazo kodwa sisezobona okunye lapha ezilwe nguthamisa bemthathela iface yakhe ngenkani
kunjalo kunjalo kubi kwelakithi ngoba ipolitiki yethu ihamba ngolunye uhlobo hamba ngonyawo lwenwabo sinama opposition parties amaningi kakhulu ezweni lakithi okumele ukuthi asize kakhulu agijime phambili alungise ilizwe alungise nalombuso obusayo kodwa siwabone ama position parties lawo egijima phambili njengabantu abaregistrarayo bathi bazolungisa bazophisa nalebandleli busayo for izinto ezimbi manje siyabona izinto ezimbi zonke ziyenzakala ama opposition party athule bonke nje asazi ukuthi kanti umsebenzi wabo yini kanti kungani bona bangaya phikisane nombuso lo obusayo khona manje sibhekane nombuso oyi-1 opposition party eyi-1 SCC kuyona kuphela eopposition ephikisana nalombuso lawa amanye amabandla amaningi more than 14 athule nje asigebhele emgodini kanti kungani maso kufika amavoti seniqala ukuvela ngaphandle lithi lina elizokwenza okungcono lizokwenza okungcono kanjani ngoba lihluleka nokuthi lilungise nikhulume likomplain lemilingo lesiyibona isenzakala kwelakithi into engozikhuphuka amahlayana yonke into yi-corruption kuma-department e-government ngama-corruption konke lokho linalokubona okwona lizofuna amavoti ngesikhathi samavoti lithi ye lizosiza lizosiza kanjani abantu ngoba lihluleka nokusiza khona manje before amavoti abakhona ukuze liphakamise amazwi enu no-government alizwe ukuthi lingama-opposition party manje nithule nani songathi selathengwa yiwona lo mbuso obusayo lidla nawo ngoba lisize akunanto lisize umphakathi aliphikisi next lithule nje kuphela kanti yini ngani ma-opposition party aphikisayo ayeke liphakameni lizibonakalise
awusicela lisihlaziyele like libuze ebantwini laba bezana ukuthi kanti ma abantu besenzana kanje suka kuhamba njani mhlaba wonke jikelele nginganjelani kali alikupost ebantwini abantu bebona into ezenzakala ebhoda abantu bebanje inkunzi ilanga lichisa bebulawa kanje alikubhekana
Labo ngabanye babalaleli be Studio 7 besipha imibono yabo. Abantu abachiyeneyo basole okwenziwe ngumphathi ntambo ezomvikela umnumzana Lloyd Austin ngemva kokuba kuphume imibiko ethi umsekeli wakhe ubengakwazi ukuthi ungeniswe esibhedlela laloba ebesenza eminye imisebenzi yakhe. Umsekeli wakhe waze wabakwazi ngokugula kukamnumzana Austin ngemva kwensuku ezine esephume esibhedlela. Umongameli Joe Biden yena uthe ulokhu esethemba umphathi ntambo wakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Tim Moringai olilunga lebandla le-CCC eNorth America.
Into esimele siyinanzelele ukuthi General Austin lisocha socha. So abantu abanjalo ababesesocheni vele they are not people who give you a lot of excuses ngesikhathi eziningi. So mina ukubona kwami lo ucabanga kwami ukuthi ubekhangela ukuthi impi lezi ezichisayo ezeGaza leUkraine langaphi ngaphi all over the world okumele khona abe responsible. Bekuzakhathazwa ngendaba zokuthi yena segula. And then okunye ucabanga ukuthi mama socha egula, you never hear anything of complaints. Ngoba bona bafundiswa ukuthi their personal problems are not national interests.
Ubona sengathi okwenziwe ngumnumzana Austin lokhu bekulakho ukuphazamisa ukuvikeleka kwelizwe na ngalesi sikhathi kulezimpi endaweni ezichiyeneyo.
Ukuthi obesephambanisa ukuhamba kwe-department yakhe lo mongameli welizwe uBiden. Hayi, mina mbona ngathiwa there's a unwritten rule ukuthi ngiyabona umongameli welizwe ubekwazi, but ukuthi ubetshelwe officially angikuboni, ngoba ngiyakwazi ukuthi engikhulumileyo kuqala laphana ukuthi amasoja they deal with the different rules to the game of life. Ukuthi kuzaphambanisa i Department of Defense angiboni, ngoba siyakwazi ukuthi eAmerica lapha kulabantu abaningi kule joint command chiefs, kulama secretary of defense, ama deputy secretary akhona. So yena umuntu oyedwa who is a decision maker, and I think khonapho ubecabanga ukuthi indaba ezikhona kathesi they are just fluid, so akula nkinga eyokuthi engatshela abantu ukuthi yena usegulile.
Umnumzana Tim Moringai lilunga lebandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 eseNorth America. Lilalele emsakazweni we-Studio 7 eVoice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakehlukanike isihlobo, sike sizwe ebezi ekhokhela kuhlelo lethu lwanamhlanje. Izikolo zivulwa namuhla ngesikhathi lizwe likhangelane lodubo lomkhuhlane wesihudo esekholera. Ikhansili yeHarare isilaye izisebenzi zayo ezohlangothi lwezempilakahle ukuthi ziphindele emsebenzini ngokuphangisa lanxa zikukhefu ukuze kuzoncedisanwa ukumelana lomkhuhlane wekholera. Silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.